Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 10 inhlangula 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje abantu abangamashumi amabili lasikhombisa abahlolwe izolo batholakala bele COVID-19 eZimbabwe sebengeze inani lasebetholakale bele gciwane leli laya kwabangamakhulu edlula amathathu 314 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.3 million.
America ivele iyasincindezela ilonzondo lathi yibo abasethulela ama-sanctions ngakhona kwabakhuluma ngakho abazenza bona ukuthi bazi yibo kuphela abazilungelo loluntu abayenza yonke into kodwa ke khangela phela kanti indaba bengakhulumi ngalokhu okwabo kokubulala abantu abansundu elizweni labo.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations isola ukuhlukunyezwa kwabalwela ilungelo loluntu ikakhulu ukuthunjwa nokuhlukunyezwa kwabesifazana bebandla eliphikisayo LMDC Alliance abagoqela unkosazana Johanna Mamombe labanye bakhe.
Bazovula kanjani isimo se-COVID-19 lokho esikhuphuka inani labantu ababanjwa i-COVID-19 lokho ikhuphuka, bazovula kanjani abantwana? Akukho sefu ngoba lezikolweni amanzi akekho, akunazi ma-sanitizer, bazokuthatha phi lokho?
Abazali beZimbabwe yabasebenza kwele South Africa sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngesaziso sikahulumende weZimbabwe esokuthi izikolo zizavulwa ekupheleni kukaNtulikazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abangamashumi amabili lasikhombisa abahlolwe izolo batholakala bele COVID-19 eZimbabwe sebengeze inani lasebetholakele belegciwane leli laya kwabangamakhulu edlula amathathu 314. Abantu laba ngabanye babagcinwe endaweni zama-quarantine centers abaphindele ekhaya bevela emazweni angomakhelwane aguqela ele South Africa, Botswana, Mozambique lamanye. Asebehloliwa kubana bale COVID-19 loba hachi lokhe laqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 54,535. Asebesinde kulomkhuhlane lokhu bengamashumi amane lasithupha 46 kwafa abane. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7,360,778. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 414,528. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,632,714. Kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyenwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 200,880. Labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye 5,530. Kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisishiyagalombili 86,068. Kubika abenhlanganiso eye-African Union.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku shortwave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave.
Umanyano wenhlanganiso yamazwe omhlaba e United Nations namhla usole ukuthunjwa lokuhlukunyezwa kwabesifazane be-MDC Alliance abalokhu belaliswe esibhedlela. Usithi uhulumende kumele esule icala abethesa lona njalo achiyane lokwephula amalungelo oluntu. Embikweni owethulwe lamhla United Nations ithi uhulumende kumele ajezise abantu abathumba abesifazane laba abathi umeli weHarare West edalele parliamente unkosazana Johanna Mamombe uSicilia Chimbiri loNetsai Maroba. Abathathu laba bathi bathunjwa ezandleni zamapholisa bayatshaywa njalo bahlukuluzwa ngokocansi. Ngemva kokuthunjwa lokutshaywa kwabo betheswa icala lokwephula iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokutshengisela ngaphandle komthetho. I-United Nations ithi ukuthunjwa kwabathathu laba akumangalisi ngoba kulabantu abangamashumi amane lasitshiyagalolunye abathunjwe bahlukuluzwa ngendlela ezijiyeneyo eZimbabwe nyakenye. I-UN ikusolile kakhulu lokhu isithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele avikele abesifazana lamalungelo oluntu jikelele. Umbiko lo uza ngesikhathi uhulumende ebopha amagqwetha alwela ilungelo loluntu ngezizathu ezijiyeneyo. Namhlanje khona kubotshwe igqwetha elilobudlelwane le-MDC umnumzana Sylvester Ashiti esetheswa icala le-criminal nuisance. Untungameli Nkomo uxoxe legqwetha eliyisiphathamandla senhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe umnumzana Jabulani Ndlovu, yena othi uhulumende we-ZANU-PF kawananzi ngitsho amalungelo oluntu.
Udaba lwamalungelo luyinkinga kakhulu eZimbabwe ngokubonakala kwezinto okusobala kubani lobani. Isisekelo sombuso asilandelwa. Ungabona isisekelo sombuso i-constitution ilandelwa eZimbabwe, ilandelwa ngoba bafuna ukuvala into ethile noma bafuna ukuthola inzuzo ethile. Kodwa nxa sikhangela ngeqiniso elipheleleyo, isisekelo sombuso sethu asilandelwa, njalo i-government isisebenzisa ekubeni incindezele labo abangabe ifisa ukuthi ibahlukumeze. Mase sikhangela khona emapholiseni, amapholisa wona njengawo ahloniphi even la kancane amalungelo abantu. Uma kungenzakala ukuthi amapholisa ekusebenzeni kwawo edlulise amalawulo, akula ama-investigations noma uphenyo olwenziwayo. Singakhangela i-ishu yabumamombe, ukhayele indaba yondoda lo wadutshulwayo kobulawayo evikini elidlulileyo. Akula update esesiyiphiwe thina as uZulu kumbe ngithi abantu beZimbabwe ukuthi besitshela ukuthi amapholisa aseyenzeni ekuhloleni kumbe kuphenyeni ukuthi labo abahlukumezwayo kuhamba njani. Then okusuka kube nzima kakhulu yikuthi asikwanisi thina njengoZulu ukuthi mase sihlukumezekile sitsho sisukume sitshele uhulumende wethu ukuthi lapha sihlukumezekile esingathi maybe through i-demonstration noma utoyitoya. Kuba nzima ngoba ma ungayenza kanjalo ubonisa i-government ukuthi lihlukumezekile. Bajayele ukuthi besebenzise amapholisa lamasotsha ekutshayeni abantu.
Ukubotshwa mahlayana kwamagqwetha ayiwo amele alwele amalungelo esikubonayo ungathini ngakho?
Kuba nzima ngoba amagqwetha yibo abantu abakhangelelwe ukuthi abayesabi bayamela abantu laba abahlukumezekileyo kumbe into abahlukunyenziwe nguhulumente. So ma ukuthi i-government yona isiyiyo ebamba labo abakhangelelwe ukuthi bemele abanye bebe ngomsolo wabakuqala kumbe ngithi ama-accused persons ekuqaleni, kuba nzima ukuthi thina njengamagqwetha sizabamela njani laba abanye sehlike kathina ukuthi sizivikele. So eqinisweni eZimbabwe asifikelekanga, njalo isekelo sombuso sethu asilandelwa. Kusuka kumangaze kakhulu ma ukuthi izindaba ezenzakala njalo bo-America ukufa komuntu oyedwa. I-government yethu igijima phambili ibe yiyo e-criticizer okwenzakala kwezinto e-America. Why ingabuyi iqale ekhaya? Ekhaya kube yikho aba-investigator kuona bebonise nxa kule finding asebeyenzile ukuthi kwayenzakala into ethile, kwabulawa umuntu, kwathotshwa abantu, abantu baharaswa, sesithole impumela yalokhu lalokhu. Amapholisa khona sesibabambile.
Mnumzana Jabulani Ndlovu, ligqwetha njalo uyisiphathamandla senhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe ubixoxa ecingweni lapho lontungamile Nkomo we-Studio 7. Umphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshangwa uthe amagagasi akhe abengahambi kuhle ngakho ubengenelisi ukukhuluma lathi, kodwa isiphathamandla sebandla lakhe le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule uyakulandula ukuthi uhulumende wephula amalungelo kaZulu.
Oqala ngizathanda ukuthi ngithi kathi yona United Nations lay ingubani? United Nations lay ilawulwa iAmerica. Kanti iAmerica ngubani? America ivele iyasincindezela ilonzondo lathi yiba basethulela ama sanctions. Ngakhona kwabakhuluma ngakho kwazenza bona ukuthi bazi yibo kuphela abazilungelo loluntu abayenza yonke into kodwa ke khangela phela. Kanti indaba bengakukhulumi ngalokho okwabo kokubulala abantu abansundu elizweni labo. Ama Black Americans ayabula uGeorge Floyd abaqale bekhulume ngokuthi uGeorge Floyd abantu abamakhi wabulala njalo abantu abansundu ilungelo loluntu lolelo kanti esingabe khuluma ngeZimbabwe ivele iUnited Nations yinto yeAmerica leyana akumangalisi vela kusimangalisi lokho kusethusi kanti khona ukungenela kwezendabeni zangendabeni zeZimbabwe ezangekhaya kuyini esokutholakile ngemva kokuthi ihulumende yayithe isalucubungula usisi udaba lolu ukuthi lwahamba njani ukuthi kulokuganga ukuthile kumbe mhlawumbe kulokunye okucathile kungabo bonakaliyo okade kungabonwa ngabantu kodwa khonoko konke kumele kuvele uhulumende ubhizi ngakho khonoko but asiyo United Nations engasitshela kokwenza
kodwa iUnited Nations babagawule ayiphonga ukukhuluma nje nxa ikhuluma ngempela esikhatini esinengi kuyabe kukhona okukhona
ihulumende ka President Emmerson Mnangagwa ihulumende ehlonipha ilungelo loluntu ihulumende kodwa akuswelakala izigangi ezingabe zivela kuwapha amacele ezifuna ukungcolisa uhulumende ka President Emmerson Mnangagwa ngabantu abakunenge sokwenzakele konke kobo magumbezi kubonile izinto nje eziningi zakona izinto ezitshengisayo ukuthi kulesandla esithile esilokuganga phakathi sokungcolisa uhulumende iAmerica le United Nations abakhangele okwenzakele eAmerica bakhangele besilethele uGeorge Floyd Yiko kuqakathekile ukuthi America kukhangele kathesi. IAmerica ayisho prefect lomhlelweni lomhlaba lapho uthi besitshele kokwenza thina. Ngezinye indlela basitshele kokwenza kodwa bona besephula ilungelo loluntu bebulala abantu bebakhama.
Mnumzana believe Gawule isiphatha amandla sezano PF ubexoxa icingweni loluntu ngamile inkomo we Studio 7.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights namhla bacele umthethwandaba we High Court ukuthi uvimbe uhlelo lukahulumende lokubuthanisa uZulu ngenjongo yokuzwa imibono yakhe phezu kokuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okuzanywa yiZANU PF. Emaphepheni awafikiswe emthethwandaba namhlanje, inhlanganiso le ithi iHigh Court kumele imise imizamo ukuze kwedlule uhlelo lokuvalwa kwelizwe okubangelwe ngumkhuhlane we-coronavirus. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithethe leli nyathelo imele omamangala ababili kulandela isaziso sekomiti yedale lePhalamende ebona ngezemithetho lendaba zePhalamende sokuthi izaqhuba imibuthano loZulu kusukisela ngeviki ezayo mhla ka-15 kusiyafika umhla ka-19 lapho abazabe bebuza khona abantu ukuthi bathini ngemizamo yakahulumende yokuguqula isisekelo sombuso welizwe kwe-Constitutional Amendment No. 2. UZulu uthi ukubuthaniswa kwabantu kuzabangela ukumemetheka kwe-coronavirus. UNtungamile uphinde wakhuluma lesiphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu nge-coronavirus eyeCitizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efidlela Ncube ukuthi yena uthini ngenyathelo leZimbabwe Lawyers for Human Rights.
IZimbabwe Lawyers for Human Rights yenze kahle ukuthi emthethwandaba ukuyamisa ukuganga lokho okufuna ukwenzakala. Zintathu izinto ozibonayo kulokho okukhalelwa iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Okokuqala ukuthi nxa kulomthetho umele ulandele, umele uhlonitshwe. Okwesibili ukuthi ukubuthanisa abantu kuzafaka abantu engozini yomkhuhlane we-COVID-19. Okwesithathu ukuthi abantu kabasoze baye baza kwesaba ukuthi bayehlangana kulapha ababizelwa khona ukuza kwenzuka ukuthi umthetho udlule kuthiwe khona uvunyiwe kanti kavunywanga abantu bebengayanga. Ngakho ke zona lezi zinto zintathu, ukuhlonishwa komthetho, ukwesabela umkhuhlane lokuthi abantu bazagcina bengayanga kuyona leyo ndaba abizelwa khona. Kodwa kube sekuthiwa hayi imhlangano sayibiza abantu bavuma besitsho abantu ababathathu ababe baqhubi bevela la beHarare.
Kona Ncube, kuyini okuphuthumayo okwenza uhulumende aphithizele kangaka ujaheni?
Uhulumende ujahu kona, ujahu udiliza, ujahu ubusa kabi, ujahu kuba ngontando kayiphikiswa, ujahu udiliza ilizwe. Ngabe bebuya lesisekelo sombuso beguqula isisekelo sombuso besenza okuhle, ngabe kakumangalisi, ngabe kakukhalisi. Okukhalisayo yukuthi bajahu kona baguqula isisekelo sombuso ukuze balulaze umthethwandaba ukuze upresident abe nguntando kayiphikiswa ubusabuse kuze kube phakade. Kodwa ngabe babuya beguqula isisekelo sombuso besenza ukuthi kube le free and fair election, kuhlonitshwa amalungelo abantu, kube le independent judiciary, kube le independent media, ngabe bebesipha amandla intatheli izindaba ukuthi zisebenze ngendlela ezifunayo, ukuthi abalwela amalungelo abantu basebenze ngendlela efunayo, ngabe bebesipha amandla okulwa le nkohlakalo ye corruption, ngabe bebesenza ukuthi leli lizwe lime ngendlela ezahlonipheke emhlabeni, ngabe kakula umuntu okhalayo ngokuba yikho esikufunayo lokho. Kodwa abakwenza okufunwa ngabantu, abakwenza okufunwa ngumthetho womhlaba, abakwenza okufunwa isisekelo sombuso, abakwenza okuzavikela amalungelo abantu, benza lokho okuzavikela bona ezihlalweni, yikho okuyinjongo ye-amendment le.
Umnumzana Efidlela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso elumukisa uZulu ngomkhuhlane we-coronavirus, eye-Citizens COVID-19 Monitor, ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe, siziphiwa ngusithandekile Mhlanga ngamafitshane.
Izidumbu zabantu bokuza abangamachumi amabili zitholakele elizweni leTunisia, njalo kudingwa ezinye ezingamachumi amathathu emanzini lapho okucatshangelwa ukuthi abantu laba bagalule. Isililo sikamnumzana Pierre Nkurunziza, owayengumongameli weBurundi obhubhe izolo, siqalisile namuhla njalo sikhangelelwe ukuphela ngemva kweviki eyodwa. Ukusetshenziswa kwabantwana kubhahile kwele Nigeria, lanxa kungekho emthethweni, njalo inhlanganiso ye-International Labour Organization ithi lokhu kumemethekiswe ukuthi uhlelo lwe-lockdown soluyekethisiwe, kodwa izikolo zilokhu zivaliwe.
Abazali beZimbabwe abasebenza kwele South Africa sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngesaziso sikahulumende weZimbabwe esokuthi izikolo zizavulwa ekupheleni kukaNtulikazi ngesikhathi igcikwane le-coronavirus lisidla amahabulo. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Iningi labazali laba abachiye abantwababo ekhaya bezodinga imisebenzi kwele South Africa bakhuthaza uhulumende ukuthi acabangisise kahle ngenyathelo lakhe lokuvula isikolo. Isizalo seZimbabwe uNkosazana Busi Mafinyela Ncube uthi lokho kwenziwa uhulumende ikufaka impilo zabantwana engozini ngabomo.
Bazovula kanjani isimo se-COVID-19 lokhe sikhuphuka? Inani labantu ababanjwa i-COVID-19 lokhe ikhuphuka, bazovula kanjani abantwana? Akukho sefu ngoba lezikolweni amanzi akekho, akunanzi ma-sanitizer, bazokuthathaphi lokho? Lama-teachers azokuthathaphi khona lokho? Namvumelani lakho lokho?
Ngokutsho kukahulumende, abantwana bafika izinkulungwane ezisitshiyagalolunye 9,000 abe-form 4 le-A-level yiba bazoqala ukubuyela isikolo besiyabhala imihloliso kusukela mhla ka-29 Nhlangula. Kuza kuthike mhla ka-28 Ntulikazi o-form 6, form 4 labo grade 7 bavule izikolo. Ngemva kwamaviki amathathu bevulile, kuzalandela amalowa 6, form 3 labo grade 6. Ngemva kwalokho kuzalandela amanye wonke amaklasi, kugcine ngalabo abalungiselela ukungena esikolo abe ECD. Abanye bathi kuyethusa ukuthi kungathi uhulumende evele sehluleka kathesi ukupha uZulu amanzi ahlanzekileyo, kanti abantwana abanye bafundela phandle bese kuthiwa konke lokhu kuzabe sekulungile ontulikazi. Unkosazana Alicia Moyena uthi uhulumende uzayithatha ngapi imali yokuthenga ama mask lemithi ebulala igciwane ezandleni evele elokhu esasilela ngemali yokulwisa le gciwane elizweni jikelele.
Ukuthi uhulumende angakwanisa ukuzisupplya ngama mask, lama sanitizer, lamanzi, ngibona nje kuyisithembiso kodwa engingaboni ukuthi singafezeka. Ngoba kathesi nje ama gloves ayashota ezibhedlela, amanzi ayashota vele khona njengakathesi nje uyathola ukuthi kwesikhathi siyahamba amalanga kungela manzi. So ukuthi kuyikhona kuzalungiswa kathesi, hayi angiboni ukuthi into engenzeka.
Njengoba ke izitulo namathebuli lamaklasi kuluhlupho ezikolo eziningi ikakhulu emaphandleni, umnumzana Mbekezele Moyo uthi kuphica umqondo ukuthi kuzokwenziwa njani ukuthi bangasondelelani laba bantwana nxa sebefunda.
Ngokubona kwamambono ukuthi uhulumende walapha ekhaya angayenelisa ukuthi abe nawo ama desk angenelisa bonke abantwana ukuthi bakwazi ukuba le social distancing okuthi bayehlukane bangahlali duze duze uma bebhala imhloliso yabo. Mbona kuzoba lukhulu kakhulu futhi kuzoba nzima kakhulu ukuthi uhulumende enelise ukuthi a provide zonke izikolo ezilezi dingo.
Inhlanganiso zababalisi lazo azivumelani lenyathelo likahulumende leli, zisithi kufanele kube lobufakazi bokuthi zonke lezi zinto sezilungisiwe kungakethulwa usuku lokuvulwa kwezikolo. Kodwa uhulumende uthi kuvulwa kwezikolo kudluliselwe phambili ngenyanga yonke kwaya ku-28 Ntulikazi ukuze kuphiwe igatsha lwezemfundo ithuba lokuqoqa konke okudingakalayo. Uthi ababalisi sebeqalile ukufundiswa ngendlela zokwenqabela ukumemetheka kwale gciwane. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitana zamukele ngembono etshiyeneyo isinqumo sikahulumende wakulelo zwe sokuthi ezinye izikolo zemfundo yaphezulu zivulwe kulandela ukuyekethiswa kwezinye iziqondiso zikahulumende zokuvalwa kwelizwe emizameni yokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19 eze lockdown. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Mhlaka 15 Nhlangula, ezinye izikolo zemfundo yaphezulu zizavulwa njalo kuzavunyelwa abantwana abalihlekana kuphela. Abaningi bonke bazaqala isikolo ngenyanga kaMpandula sokuqalisa umnyaka wesikolo kwele Bhilitane. Iningi labazali labantwana lokwesabela ukuthi ke abantwana lababalisi bazathelelana umkhuhlane we-coronavirus esikolo. Unkosazana Gertrude Dube owedolobheni le-Manchester ngomunye wabo.
Mina njengomzali wabantwana ababili abasesikolo omunye uye-10. Omunye wegroupu leyo uthwamele bebuyele njengoba bezobhala ama-GCSEs next year. Kodwa kumphathi kuhle ngoba kunje corona phela ayikatholakala umuthi wayo. And abantu these days they are just being careless. Angiboni kunisiza nokuthi umntwana ahambe uthaphuza umkhuhlane thina besizamile kangaka ukuthi sizigcine emakhaya lapha sekulockdown umntwana kashozaye okwamanje.
Unkosazana Dawana Moyo uhlala edrobheni le-Sheffield. Yena ulesifiso sokubuyela emsebenzini yikho efuna izikolo zivulwe ngoba kala muntu wokusala labantwana nxa esiya emsebenzini.
Okwakathesi ngihlele endlini angisebenza ngenelisa ukuya emsebenzini ngesizathu sokuthi abantwana bahleli ngekhaya. Izikolo zivaliwe kuthiwa bavula ngoSeptemba, so kuzima sibili situation nalesi kuyo mpela isilethele ukuthi izinto zingahambi ngendlela ebesifisile. Izinto eziningi zimile nxa ukuthi nxa ungasayi emsebenzini kunje nje abantwana ngeke ubachiye. So ngizigcine ngicabanga ukuthi ngcono ngike ngizihlalele until khona lapho nxa abantwana sebesiye esikolo.
Abanye bathi kukhanya kuzaba lokunzima ukuthi abantwana balandele iziqondiso zokungasondelelani duzane laduzane i-social distancing esikolo. Mnumzana Kenny Mangena weKent uthi abantwana balakho ukuthelelana i-COVID-19 ekuhlanganeni labanye.
Abantwana mabisi esikolo bayahlangana nabanye lapha bavela khona kawukwazi ingxenye ngekhaya kwabo abantwana labo ukhona sela i-corona leyo. Seyithatha leya corona seyiletha futhi ngapi? Endlini kimi, mina ebe ngizihlalele ngisithi kangifuna ukuthi ngiye phandle ngiyithatha kodwa umntwana sebuyelayo. Angiboni kungumbono omuhle mina ukuthi babuyele kathi singibona ngani Nxa bengahlala kuze kufike kuSeptember kungaba kungcono.
UMichelle Sibanda intombazana esesikolweni oleminyaka elithumi lasikhombisa yena wenza i-11 uform 6 e-Oxford. Uthi cha kabuyeli esikolo khathesi.
Angisabuyele esikolo ngenxa ye-corona ngoba ngiyasifaka empilweni yami ku-risk and labazali bami. So cabanga ukuthi siyabuyela nxa kule vaccine. But yeah, okwamanje sisendlini.
Mnumzana Mike Mdawini uthi ngeke ayekele abantu bakhe bangene engozini ye-corona ngokubavumela ukuthi baye esikolweni.
Hayi, mina abantu bami be-primary vele angivumanga ukuthi babuyele esikolo. So i-majority ama-parents bavote ukuthi abantwana bengaye esikolo because isikolo lezi ziyavalwa vele anyway next month. So besingekho isidingo sokuthi abantu bethathe i-risk yokuthi abantwana bebuyele just for ukuthi befunda inyanga eyodwa kuphela. And then acela lapha sesiphathele i-corona ekubeni ngcono ukuthi ahlale endlini afundele endlini. So hayi, thina sakhetha ukuthi abantwana bangaye esikolo.
Wele Zimbabwe uhulumende usebike ngokuvulwa kwezikolo laye ngontulikazi, njalo ababhala imihloliso labo bayabhalala nxa bengafundanga kahle ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Unkosazana Faith Malinga isizalwane seZimbabwe esihlala eLeeds, njalo lo mntwana ambhadalela i-school fees ekhaya.
Mina lo mntwana engimfundisayo oyenza form 6, so umntwana fanele ayebhala ngaleso sikhathi ngiyabhadala yini i-school fees for only amaviki angu-3. Lapha i-school fees fanele ngisibhadalele amaviki amathathu nje kuphela ngiyabe mpatalelani. Lo mntwana uyabhala yiphi exam, ufundeni kuyina kwaziyo njoba kade hlezi. Uhulumeni lapha uyacabangela yini abantwana njalo ngoba kule COVID yona le khona? Inumbers especially eZimbabwe ziyakhuphuka every day.
Inani lababulawa ligciwane le-COVID-19 selehlile kwele Britain lakwamanye amazwe, kukanti abatholakala belalo lilokhu liqonga kwele Zimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Uzulu lokhu ehlalele evalweni. Imele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Lele Botswana lithi lithwele nzima ngabangena elizweni ngokungekho emthethweni, lisesabela ukuthi lokhu kungabuyisela emuva imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. AbeZimbabwe baphakathi kwabantu abedlula abalikhulu ababanjwe bengena kulelo zwe okungekho emthethweni. Intetho lezindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Umqondisi obona ngezempilakahle kwele Botswana, umnumzana Malachi Tshepia Hai, uthi abangena kwele Botswana okungekho emthethweni balakho ukubuyisela emuva imizamo yaleli lizwe yokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Amapholisa kwele Botswana athi asibambe abalikhulu lasithupha i-106 abangena kwele Botswana okungekho emthethweni, lokhu kwesula uhlelo lokuthi abantu behlale ezindlini olwe-lockdown. Iningi ngabeZimbabwe abanye bengena bevela kule South Africa bezodinga ukuziphilisa ngemva kokuba inhlangothi eziningi zomnotho siqale ukusebenza kwele Botswana ngemva kwe-lockdown. Umnumzana Tshepia Hai uthi uqakathekile ukuthi amapholisa lamasosha aqinise ukulinda emngceleni ukuze kwenqabelwe ukungena kwabantu okungekho emthethweni.
Sesiraya gore tota ga re ntse mo Botswana yana bontsi ba kgonagala gore mogare o tlo go tsena mo Botswana ka one.
Esikubonayo ukuthi umkhuhlane lo ingozi yawo izavela phandle. Lokhu kutsho ukuthi sivule amehlo. Abanye bayeqa umngcele bengahlolwanga, yikho okungasifakela umkhuhlane we-coronavirus.
Le ba gore ba seka ba tloga ba re tlhagisetsa one mogare ono wa COVID-19.
Iningi labangena eBotswana ongekho emthethweni bezodinga imisebenzi yokuziphilisa baphindela ekhaya ngesikhathi se-lockdown bekhala ngendlala. Kodwa sebeqala ukuphindela ngoba iZimbabwe lokhu engaphansi kohlelo lo-lockdown, njalo iningi lisithi liyalamba. Umnumzana Pekas Ndlovu osebenza eHabroni uthi abeqa umngcele abazenzi ngoba befaka impilo yabo engozini belakho ukuthola i-COVID-19.
Lokhu kutshengisa ukuthi isimo eZimbabwe sinzima. Xa ungabona amaZimbabweans ukuthi kunje kuyi-COVID-19, iZimbabwe under lockdown, uthi Botswana amabhoda avaliwe but belokhu befohla, befohlele eBotswana behamba ukuyadinga imisebenzi. Ngezindlela kutshengisa ukuthi isimo eZimbabwe sibi kakhulu.
Ababanjwe bengena elizweni ongekho emthethweni bazabuyiselwa emuva ensukwini ezilandelayo. NgingoMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.